Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tjana njani mtwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo kungolwesine mhla zilichumi kuNkwenkwezi 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngemali zamadodeti besinike imali sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu kathi siyahluleka nokuthi sidle uye sikufuna siyanikwa i-200 siyaphonga ukuthenga impuphu kuphela lesawutu isithebo siyamba siyiphonga ukudinga emgaleni leyana eyesiwele lapho kumela khona idelela.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle eWange Colliery lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry.
Shadow Minister of Home Affairs.
Umnumzana David Coulthard omunye wequla elethekelele kwelebhelithane phansi komanyano we-MDC Alliance uthi uhambo lwabo luphumelele. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani emba amalahle eWange Colliery Company eHarare lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Amakhosikazi la abebanga umsindo etshengisela ekhala ngokuthi uhulumende kabaniki njalo kalani ngodaba lwabo osolulethe uduwe eWange. Unkosikazi Talent Sithole ovela eWange uthe bakhala ngeholo elingcono okumele liphiwe omkabo elingenelisa ukuthi bahambise abantwana esikolo.
Ngemali zamadodeti besinike imali sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu kathi siyahluleka nokuthi sidle uye sikufuna siyanikwa i-200 siyaphonga ukuthenga impuphu kuphela lesawutu isithebo siyamba siyiphonga ukudinga emgaleni leyana eyesiwele lapho kumela khona idelela okuthi vele abantwana esikolo vele abahambi kakahle ikhathesi umntwana nga-30% kumele ukuthi uthathe ama-result kodwa asoze uthathe ama-result ngenxa yokuthi vele ngiyakuzele kule sikwele.
Umeli wamakhosikazi la umnumzana Mnyarathi Gwisayi uthi abantu bengaqanjela amanga iWange Colliery Company ethi ayilamali njengoba iziphathamandla zayo zihamba ngezimota ezisabekayo njalo behola ngengwani.
Asibuyeli emuva kuze kulunge. IWange ithi ayilamali kodwa ngomnyaka ophelileyo imali yabo ingezelele nge-51%. Sebethengelana imota ezibizayo omakori. Manje sithi nxa senelisa ukuwisa umgabe ngomnyaka ophelileyo umakori ngomzukulu ongahluphiwe.
Omunye wamakhosikazi awe wange unkosikazi Shipho Tazivinga uthi umphathintambo wezisebenzi waqhambela abedali leparlamente amanga esithi wabanika irayisi lesepa yena washiya ebathembise ukuthi uzabalethela impendulo abalokhu beyimelele.
Lokho ayekukhuluma uminista ukuthi wakhuluma lathi ukuthi wasinika irayisi lesepa asikubona ngathina. Thina sakhulumelana ukuthi sifuna imali yethu ye-5 years yamadoda ethu. Wasesithi yena kithi uzabuya le-feedback. But lanamhla kakabuyi le-feedback uthenzositshela ukuthi yena usiphatheleni. But kuparliament sesiyakhuluma esingakwaziyo. Njalo futhi nxa besithi singama-politician thina asithi ma-politician asilaphathi thina. Thina singomama abalendlala abafuna izimali zamadoda abo. Eze-5 years le salary yamadoda ethu ayipheyi. Sile 8 months asiholi.
Isikhulumeli sezakhamizi ze-Harare uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu dawu ngokuphangisa.
Thina sithi bona bazinikele baphume phandle batshengisela for 102 days namhlanje kutho ukuthi bona they are determined and i-cause yabo i-genuine. So thina sifuna ukuthi uhulumende angenele kundaba leyo, kakhulukazi uminister uWinston Sithando as the minister responsible for mines nomunye wakhe uPetronella Gagonye uminister we-labour babone ukuthi udaba lolu luhamba kanjani. Le parliament yethu ama-parliamentarians kangenele kudaba lolu.
Isikhulumeli se-Center for Community Development Initiatives in Zimbabwe uMnumzana Leopold Mnende uthi uhulumende awumelanga aphathe udaba lolu kube ngani amakhosikazi la azama ukungcolisa ibandla elibusayo njengoba izikhala zabo zingezeqiniso.
Uhulumende akufuzanga aphathe lolu daba ingani amakhosikazi la ayenza ezombusazwe awafuni ukungcolisa ibandla elibusayo njalo izikhalazo zabo ngezeqiniso. Singakhayelisisa sibili abantu abazahlutshwa ngokungalungiswa kodaba lolu ngabantwana. Namhlambone umntwana sibili okugrade 2 ade khona kumatch le of course ingxe bebengafuzanga babuye laye kodwa babuye laye njalo bakhuluma ukuthi umntwana lo kakho esikolo ngenxa yokuthi akulamali.
Abenhlanganiso ezibona ngenhlala kahle kaZulu namalungelo ezisebenzi ezihlanganisela iZimbabwe Coalition for Debt, iZimbabwe Rights, leZimbabwe Congress of Trade Union bebezisekela ukutshengisela lokhu njalo zivumelane namakhosikazi ligqitha labo ugwisayo ukuthi bazavalisa inkampani kanye nedolobho lewange betshengisela uhulumende aze abalalele elungise udaba lwabo. Mele 227 useHarare ngiuGibson Pepe.
Isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube umnumzana David Coltart okuqula elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano e-MDC Alliance eligoqela umnumzana Nelson Chamisa lotenda ibiti uthi bayasuthiseka ngohambo lwabo kulelo lizwe lapho abahlangane khona leziphathamandla zikahulumende amabandla aphikisayo kanye labo somabhizimusi. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Umnumzana Coltart uthi baze ngenjongo yokuchasisela uhulumende weBritane ngamalungiselelo okhetho lweZimbabwe lalonyaka langesimo somnotho. Ngaphandle kokubonana lomphathintambo obona ngezwakazi le-Africa, uNkosazana Harold Boldin, uColtart ulandisa ngezinye zeziphathamandla abahlangane lazo.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry, and
Aparati, Shadow Minister of Home Affairs,
editorial team.
Sahlangana njalo ababona ngezombuso ngaphandle kwelizwe, Shadow Minister of Foreign Affairs,
Zimbabwe,
Emily Thornberry,
Foreign Secretary.
Sabuye sahlangana le editorial team,
Times,
Lama Economists. Sabuya sakhuluma lehlekanyana labantu abeparlamente ngeZimbabwe. Sazobonana le Foreign Secretary uBoris Johnson. Sazobonana labe Financial Times labanye abehlukahlukeneyo abentatheli zezindaba.
sabonana lamanye ama education institutions abafisa ukuzokwenza ezama bizimusi akwele Zimbabwe.
Bekuke kwabikwa ngaphambilini ukuthi iqula lakhe lihlangene labamabhizimusi labezomnotho. Umnumzana Coulter uthi cha akunjalo.
We did not meet with British investors and business people. We explained our economic policies to the British government.
Enihulumende yaseBrithani kodwa ngoba singekho embusweni besingeke sithembise kakhulu into eziningi kodwa esikuthembisileyo ukuthi njengoba yona iBrithani incedisa kakhulu abavela khona eBrithani bezo zama ezamabhizimusi ngaseZimbabwe sibona kulilungelo ukuthi sikhulume labo njalo sibathembisile ukuthi thina njenge-MDC sehlukene lezano ekwenzeni.
Uye phambili echasisa ukuthi kungani ibandla lakhe lamukela uMnumzana Chamisa njengomongameli womanyana we-MDC Alliance.
Nelson Chamisa is the person who has been elected by the MDCT National Council in terms of their procedures, and it was always agreed that the MDCT would supply the presidential candidate.
Nelson Chamisa umuntu owakhethwa yi-MDCT njenge-constitution yabo ukuthi abe nguye ozamela MDCT kukhetho lapha okudingakala khona umongameli. Kukhanya ephethe umsebenzi ngendlela eyiyo ngoba masisithi siyakhangela kathesi ngaseZimbabwe kukhanya ulabalandeli abanengi, ukhanya umsebenzi uphethe ngendlela eyiyo.
Umnumzana Coulter lequla lakhe le-MDC Alliance elihlanganisela umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa lo-Tenai Biti sebegadile indizamchina belibhekise ekhaya eZimbabwe njalo bathi bayasuthiseka ngohambo lwabo kule-Brithani. Inqobe siyezi kubo ukuthi banqobe ukhetho oluzayo bavuse ilizwe njengezithembiso zabo. Ngimele Studio 7 e-Heathrow Airport e-London, igama namngeza Jesus Banda.
Silokho sikudaba olufanayo, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele sikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Walsh Mencube ukuze sizwe ukuthi injongo yalolu hambo ifezekile na.
Injongo yohambo lolube kuyikuthi okokuqala bayehlangana bakhulume lamaZimbabwe bahle baqala bafikela kulo mhlangano. Chamisa bekumele ayexoxa le-Oxford Union nge-vision yokuthi MDC Alliance laye kuyiwa ngapi. Ukhulume kakuhle njalo ama-feedback akhona esiwatholayo wonke a-positive. Sibili ukuthi okwesithathu bekuyikuthi njengoba emutsha ukuba ngumkhokheli uChamisa abe lelunga lethuba lokuhlangana lamalunga entatheni zezindaba ubhodabhodile kubo Economist, BBC, zonke nje ama-outlets. Okwesine ke bahlangana lo foreign minister baxoxa ke ukuthi hayi nxa kuzancediswa kathesi ukuthi kube lo khetho oluhle kwenziwe njani, i-international pressure leyo kumele ifakwe uhulumende kaMnangagwa ukuthi yenze zonke izinto ezenza iZimbabwe yaba kunkinga nalezi lungiswe ngokuthi ukhetho labanye abe-opposition abe-Labour Party, ama-former ministers, nje ngithi bonke influential people in ku-British establishment.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Sibusiso Moyo lawo bephakathi kohambo phose olufanayo, owenu umbiko uza iyamukeleka ngcono yini?
Besingekho ekuncintisaneni lezanu kumbe lo hulumende kaMnangagwa asilaqinisa ukuthi injongo kaMoyo ibiyini enkulumeni zabo yikho kasi ngeke sathi ukuthi uhambo lwabo lwaba lempumela kumbe nabale injongo zethu ziphumelele ukuhambe kakuhle sibili.
So kulombiko webulenjini weTwitter nje singathi uya circulator usikhwica mfundo weBilitane uProfessor Diana Jetta uthi umnumzana Chamisa ngokumbona kwakhe ubengani umuntu ophonga uthabela ukuthi enganqoba kukhetho njalo kabonanga elembono ejulileyo wapha imizekeliso emnene. Niseliubonile lo mbiko njalo lithini ngakho?
Ngiubonile lami sibili ngawubala lo mbono akumangalisi ngoba i-opinion imbono ngumbono. Omunye uyakhangela into yinye abone lokhana omunye akhangela emakhaleni abona amakhovula omunye akhangela emsileni abona kubonayo. Siyakwemukela sikukhangele ukwenzela ukuthi kusincedise kusasa.
Umnumzana Walsh Mencube isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abahlangothi olubona ngezibotshwa lamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services sebelandule ukuthi izisebenzi zalolugatsha zikhalale umsebenzi ngemva kokuhluleka ukuletha izibotshwa emthethwandaba lamuhla. Bathi imbangela yikuthi imota zabo zifile. Kubika uBathabile Masuku.
Namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth lemiye yehlulekile ukuhlala ngenxa yokuthi izisebenzi ezilinda izibotshwa ezeZPCS bezingekho njalo zingalethanga izibotshwa. Igqwetha elixoxe leStudio 7 umnumzana Dumisani Dube uthi namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth awenelisanga ukuhlala ngenxa yalolu hlupho.
No besisemthethwandaba namhlanje eWest Commonwealth. Kandule silekile ukuhlala phansi because ibingagwani ama isibotshwa esekami la uGrey Prison azendisanga ukuye court ngoba ama officer ema prisons aku strike akhala ngeholo labo ukuthi holo labo lincane bafuna request kuyinto esidanisa kakhulu njengamagqwetha because kusho ukuthi kutholakala kwejustice for abantu abobotshiwe lezibotshwa kuba nzima xa besehlubuya nabo ecourt kule possibility phakathi kwabantu njengoba bestrike enxele ukudla izibotshwa zidla.
Isikhulumi seZPCS unkosikazi Elizabeth Banda ebuzwa iStudio 7 ngalolu daba ulandule ukuthi izisebenzi zohlangothi lolu ziyakhalala umsebenzi njalo abasebenzi ngesiqubu esincane ngoba abavunyelwa ngumthetho ukwenza lokho. Uthe njalo uhlupho abalalo njengenhlanganiso olwenze izibotshwa kwezinye indawo zingabuyi emthethwandaba ikuthi imota zabo azisebenzi kuhle ngakho zisalungiswa ukuze zithwale izibotshwa.
Ama prison officers wonke asemsebenzini indawo ebhodayo oyokuthi izisebenzi azikho emsebenzini ingamanga njalo thina i code of conduct yethu ayivumi ukuthi sikhalele umsebenzi. Indaba nje ekhona ukuthi izimoto zethu zokuthwala izibotshwa azikho esimeni esiqondileyo esokuthi singathwala abantu kodwa lokhu sokulungisiswa ngoba uhulumende sesinikeze imali yokulungisa izimoto lezo.
Umnumzana Henry Khanye olesihlobo obekumele singene emthethwandaba weWestern Commonwealth uthi balinde baze badela baze basuka sebaziswe ukuthi izibotshwa azisabuyi.
Silindile ngalonke silokho silinde ukuthi singene e-court khona phe Westcom kodwa ke azange sike sithole lelo thuba baze basitshela emini ngemva kokulinda ilanga lonke ukuthi abanye izibotshwa azisabuyi ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyangena yini e-court siphume laye ngoba sikhuluma njengabakhathesi nje isidlulile i-48 hours yakhona evele ibekiwe emthethweni ukuthi amalungelo ezibotshwa asanaka asananzelelo kufanele ukuthi umuntu ngomthetho ebe sengene le-court i-48 hours bamanisuke ezimbili zingaze zize zidlule.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Bakhidzanani Dube uthi lokhu yikwephula amalungelo oluntu ngoba akusomlando wezibotshwa kodwa yibo asebethwala nzima ngokungasiwa emthethwandaba.
Okwenzakalayo kuyikuncindezelwa kwalezi zibotshwa ngoba laloba umuntu ebotshiwe uyabe lokhe lawo amalungelo akhe awokuba ngumuntu. Ngokunjalo labo abagcina ke izibotshwa ejele ngokuthi bona abalazimota zokuhamba bisa izibotshwa emthethwandaba ukuthi amacawa la azo ayothethwa bayazincindezela.
Umanji we-Trade Gold umnumzana Trinos Utawashe walile ukuphendula imbuzo ye-Studio 7 ethi akavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba njalo imbuzo kumele iqondiswe kukhomishini yezemithetho i-Judicial Services Commission eHarare. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lelo lwe live talk sihluzeni bomama olubhekane labesifazana sixoxa ngelanga lokuqakathekisa omama emhlabeni jikelele ele Mother's Day elinanzwa ngesonto. Thumelani i text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kesizwe imbono eveza amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Amalungiselelo omhlangano phakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lomunye wakhe weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un okucubungula udaba lokuthi eleNorth Korea lingasebenzisi izikhali zenuclear ayaqhubeka. Elemelika lithi alisoze lethule izijeziso zenotho elazethesa eleNorth Korea. Ilizwe leli lingaqhubeka lisebenzisa lezi izikhali njalo lisephula ilungelo loluntu. EleNorth Korea lisanda ukunanza ilanga lenkululeko emkhosini wobuqoqo inhlanganiso yezimeleyo imanyene lamanye amazwe. Uhulumende weMelika ugcizelele ukuthi umhlaba ungakhohlwa izigidi lezigidi zabantu beNorth Korea abalokhu behlupheka kusukela kuminyaka engamachumi ayisithupha edluleyo kulelo lizwe ngenxa yombuso oncindezelo lolunya okhona. EleMelika liqhubeke lathi kulabantu labantwana abahluphekayo enkambeni zeNorth Korea kukanti labo ababalekayo bayabanjwa bajeziswe kabuhlungu kumbe bebulawe. EleMelika lithembisa ukuqhubeka ngemizamo yokudingisisa abephula amalungelo oluntu kulelo lizwe ukwenzela ukuthi bejeziswe.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza sobala ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Athi ibandla leZANU-PF kumele likuveze lokhu nxa lingajonganga ukudlelezela kukhetho. Izolo khona umthethwandaba wethu le isinqumo esiqakathekileyo esokuthi kulicala ukuthi izinduna kumbe inkokheli yosiko ingenele kwezombusazwe. Siqale ngokubuza isikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa unkosazana Thabita Khumalo ukuthi uthini ngalesi sinqumo exoxa lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
isinqumo le futhi nanjengebandla likhokhela ngobaba advocate Jamisa sebetshayela omantshi amahlombe omsebenzi abangenzileyo njalo kayisiyonto entsha ngoba singakhangela sisekelwe kwembuso zasezimbabwe sithi khona izinduna nabosabhuku akumelanga bangenele ezombusazwe ngoba umsebenzi wabo ukulandela amasiko njalo esigabeni lapho ababusa khona kunabantu abasemabandleni atshiyeneyo uma yena nguye eyinkokheli yezinduna zonke izimbabwe jikelele esezakuba nguye ohlokoza inyosi etshela izinduna ukuthi zingavoteli amanye amabandla zivotele izanu kuyambe sekuthuka ngekithi esicabanga ukuthi yena ubesukile emsebenzini wakho wamaziko
babuchuma isinqumo senkantolo leso ungathini ngaso kasisoze siliphazamise yini njengebandla lezanu p f
isinqumo lesi esifakwe yinkantolo isinqumo esivele khona zisekelwa yi-constitution yethu elizwe eZimbabwe akula muntu wenza uyinduna kumbe lipolisa kumbe lisoja ongenanto yakhe ayithandayo phakathi kodwa nxa usehofisinyana sokufuze uzibambe ungakhulumeli phandle ngento yakho oyithandayo uyenze nxa wona ususeze nokumele ukwenze njengoba vele into eliyakhona yokuthi bona kusetshenziswa i-secret ballot so kwesi sikhathi siyakhuluma izinto ezingayisizo ngifuna abantu bakuzwisise khonokho ibandla lezanu p f asobandla lokudlwangudlwangu nxa ubaba usharombila eita izanu p f mzwana engena ebhokisini ungena eyedwa ngahambe ayo-exercisa ilungelo lakhe lona lilana ayivoteli kodwa angaphumiseli phandle besokusephula umthetho welizwe lasezimbabwe okuze senza sigcina sezikhangelwa ngamehlo angayisiwo
mama umakhumalo likhala njalo ngokuthi iphepha lokuvotela lokufaka uxa kumele kucace ukuthi lidindwa ngaphi njalo lidindwa ngubani uthini uhulumende nxa likhulumisana laye ngalolu daba
uhulumende wezanu p f uthi yena asilamvumo ukuthi sibe kwazi ukuthi iphepha elebhalothi lidweba ngaphi lidwela kudetshwa ngubani manje udaba olukhona ukuthi ukhetho luntshontsha ephepheni lona lelo ngoba sonke siyazi uma sikhangela izulu lapho esihambe khona ukukhetho lapho esabona khona ukuthi uyanelisa ukufaka uxa kulapho ofuna khona iphepha litshintshe lodwa liyefaka uxa lapho ongafakanga khona silelungelo lokuthi sazi ukuthi iphepha lelo vele lidengwe ngaphi sizame futhi ukuthi sithathe lesi sithi yisampuli ngesilungu sikhangele ukuthi ngafaka uxa kwami ngasozatshintshe yini loo xa ngokuzwa esokuzwayo so sididekile ukuthi kanti yona izanu yesabani
babuchuma nxa kuqakathekile mpela ukuba nalo lukhetho lube ngolubalulekileyo awukuboni kuqakathekile yini ukuthi abamabandla aphikisayo omakhumalo labo babekwazi ukuthi livela ngaphi iphepha leli njalo lidindwa ngobani
okokuqala lathi izanu njengephathi asikwazi ukuthi ikampani eprinta yiphi iprintela ngaphi ngoba lowo ngumsebenzi owaphiwa izeki abayibo abakhangela ngezama-election lawo so thina siyamabandla sime eceleni sekele izeki yezomsebenzi wayo lapho esesifunaka khona sonke siyabizwa inkinga esiba nayo yikuthi bakhona abanye abantu abashe funa ukudonsa abanye ngamakhala ukuthi yonke into somele yenziwe ngendlela yabo
amagama lawo kawalunganga awusoze wena uthi wena ngihambe ngayarejisti ukuba ivota ubususithi izeki bisibuye sithi khona kumele siyekhangela i-voters roll kade susuthi qi sesifuna ukubuza ukuthi ibhalothi pepa liyiprinte ngaphi uthi ngumsebenzi wezeki kuleyi lapho esizavota khona silelungelo lokwakwazi ukuthi iphepha lilithenge ngaphi oprintileyo ngubani kanti vele lesabani alikwazi ukuthi konke kusegcekeni ngoba ukukwala kwenu ukuthi sazi ukuthi iphepha leli printe ngaphi kulo mutsho ukuthi kulokugqile elifuna ukubenza xa kungelabo ugqile elifuna ukubenza siyekeleni sizibonele sodwa nganxa sesiyaphambili abana sibekwazi ukuthi sazibonela njalo asisethuki ngoba okwenzakala lathi siyakwazi ukusegcekeni lilungele lukazulu ukuthi azi ukuthi iphepha elibhaliweyo lele lokuvotwa libhaliswe ngaphi njalo siprinte amabhaloti amangaki ukwenzela ukuthi sazi xa sesibala iinombolo zabantu abavotileyo singaze sahlaba umkhosi sesiba namanye amavoti amaningi ayidlula amabhaloti la ukuthi asewaprintile
mthumen akuyigqibe ngamafitshane
into ebalulekileyo lapha yikuthi kona into yonke le izeki nxa isikwenzile isikhethele kampani yokuprinte amabhaloti lakho konke sizabizwa sonke siyokubona la mabhaloti mzwane ifika sizabe sikhona sonke sibona into ukuhamba njani la mzana ethwalo esiya endaweni lapho uvotela khona sabe sikhona futhi sonke even phansi khona ngani ama agents edu abe khona ukuthi a receive ama ballots la nxa efika kuma polling station abona ukuthi khona ibox lana li empty alaludo kungakavalwa andubana ivoting qala so angazi why sifuna ukuthi sidlale ubaqathela lento elula kangaka
abantu bezani lithi bangamanga ungazwanga utshela ngesiso engasibonanga ukuthi sinyithwe nini
Unkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli secelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxe endawonye lelunga lezizanu PF umnumzana Joseph Chuma kwanele mthwakazi olivalelisayo ongontungamilinkomo